lami ngithathele lithuba lokubonga undimi yakhe siyalamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 Mbimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuqala mina bapologize kuma journalists bathi bona sipha bani into esenze izolo. Bakhuluma indaba yabo kahle. Sizwe lati sibatshele indaba yethu. Ngenxa yokuthi ama documents awafunayo nalawa agcwele endaweni yonke.
Intatheli izindaba lamhlanje zivimbe iziphatha amandla seEconet leStewart Bank ukwenza umhlangano obujonge ukuchasisa ukungenelwa kwenhlanganiso yezindaba eye The Source izolo eHarare.
Ukuthengisela kwenzeke izolo ku-Full Council meeting eka-Munisipala. So thina sihambe e-town house izolo silama-flyers ethu, silama-placards, njalo silama-banner. I-message yethu yiyo ekade siyinikeza namhlanje ku-media.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi zizaqhubeka sitshengisela zivimbela ikhansile yeHarare ukuthi isungule uhlelo olokubhadalelwa kwamanzi engakasetshenziswa. ELeSouth Africa lithembisa izizalwane seZimbabwe ezingakatholi impendulo kusicelo samapermit ukuthi zivunyelwe ukuya eZimbabwe lokuphenduka zingelankinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intatheli izindaba namhlanje zivimbe iziphatha amandla zeEconet leStewart Bank ukwenza umhlangano obujonge ukuchasisa ukungenelwa kwenhlanganiso yezindaba eye The Source izolo eHarare. Intatheli izindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ubuqholo bukaNyambirayi esala ukuxolisa buthelele ulaka intatheli izindaba ebesedlula amachumi amahlanu. Zabopha imilomo ngamalembu amnyama ziphethe amabhakana alotshwe imibiko esola ukuphazanyiswa komsebenzi wazo okudale ukuthi ehluleke ukwethula umbiko abeze ngawo uNyambirayi. Zihle zavusana lequla likaNyambirayi ebelibalisa umnumzana Lansi Mambondiyani lomnumzana Tinashe Zindi zathi jwamu zonke zaphuma kulowo mhlangano sikhathi sinye zisemba phansi ukuba kazisoze zalalela okuze kwethulwa kungela kuxolisa kuqala. Zithe isenzo sale nkampani yikuphambana lokuchiwo isisekelo sombuso esipha intatheli izindaba amandla wokuvikela ababatholisa indaba abazilobayo lokuba zingazi zabaveza noma sekunjani. Unobhala jikelele wezuji umnumzana Foster Dongosi uthi kuyayangisa okwenziwe yile nkampani izolo ngoba yikwephula ilungelo lezintatheli izindaba elizweni ethi akumelanga kuvunyelwe kuqhubekela phambili ngoba kulakho ukuzaphazamisa ukusebenza kwazo kwela kusasa.
Thina sithe njengentatheli izindaba asifuni kulalela amanga kumbe amazwi abantu beEconet labe Stewart. Into abayenza izolo kasiyithandanga kulihlazo ngakho ke thina sithe asoze silalele bona behumana.
Ukwala ukungena umhlangano kwentatheli izindaba ngemva kokuqholoza kweziphatha amandla zeEconet uDongosi uthi kube linyathelo eliyilo. Intatheli izindaba eziningi zitshengise ukukhathazeka ngokwenza kweEconet okugoqela umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli izindaba esebenza izimele othi akumelanga ivunyelwe linkampani ukwenza intando yayo ngoba kuzaphazamisa ukusebenza kwazo ngesikhathi esizayo sekunzima ukuziloba izindaba lozulu esengenwe yiwesaba ukutsho umbono wakhe ngoba esazi ukuba kuzamngenisa enkingeni.
Laba bantu basebenzisa imali bacabanga ukuthi amandla abo wonke akhona kumali. Manje thina njengentatheli izindaba kasilayo asilandaba nemali zabo.
Umnumzana Senzo Maseko yena uthi besingekho isizathu sokuba baqholoze abeEconet laba ngoba kuyibona ababizelela umhlangano befuna ukuzigeza kulokho abakwenze kunkampani ye The Source bephatha intatheli izindaba okwensane.
Uqala kumele bapologize kuma journalists bathi bona sipha bani into esenze izolo. Bakhuluma indaba yabo kahle. Sizwe lati sibatshele indaba yethu.
Beziganunwa kwintatheli izindaba lamhle kuseni kulo mhlangano ongasenziwanga zibeka beEconet leStewart Bank umlandu wokufuna ukwenza ingani yibo abanikazi bomthetho bezenza amapholisa kanye labo mahluli zisithi lokhu yikweyisa isisekelo sombuso kanye lomsebenzi ophathwa zintatheli zindaba eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ukuvote abantu abalutshwana kakhulu kukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edale lephalamende azamela iChirumanzu zibakwele Mount Darwin West lamuhla. Amacele MDC wonke omathathu akhalele ukuncintisa kukhetho lolu olulandelwa ukukhethwa kukamnumzana Emerson Nangagwa ukuba umsekeli kamongameli kanye lokuxotshwa kukankosikazi Joyce Mujuru kulesi isikhundla. Wabencintisa emele ibandla le-NCA umnumzana Ruben Mafiku utshele iStudio 7 ukuthi abona kuzenza lolu khetho lungabi lempumela ebalulekileyo yokungenela okwenziwe zinduna labo sobhuku balezi zigaba. Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukunqoba kukhetho lolu. EMount Darwin kuncintisa njalo umnumzana Kenneth Fungayi owe-Transform Zimbabwe lomnumzana Banuel Seremwe. EChirumanzu kuncintisa unkosikazi kamnumzana Mnangagwa, unkosikazi Auxilia Mnangagwa, unkosikazi Abigail Musambazi owe-Transform Zimbabwe lomnumzana Katsamoyo Dewa ozamela ibandla le-Good People's Movement. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa kusasa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela eHarare Metropolitan Residents Forum zithi zizaqhubeka zitshengisela zivimbela iCouncil yeHarare ukuthi isungule uhlelo olokubhadalela amanzi engakasetshenziswa ole-prepaid water meters kuleli dolobho. Isiphathamandla senhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum umnumzana Mavelas Khumalo uthi kuyadanisa ukuthi lanxa iCouncil yeHarare ithethe isinqumo izolo emhlanganweni we-full council meeting esokuthi izamisa lolu hlelo ngoba isakhulumisana labantu, umabhalane omkhulu waleli dolobho umnumzana Tendai Mahachi yena uthi uhlelo lolu luqhubekela phambili njalo luzasungulwa emalokitshini eMavuku leTafara. Umnumzana Khumalo uchazisele iStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Singathi ukuthengisela kwenzeke izolo ku-full council meeting eka-municipala. So thina sihambe e-townhouse izolo silama-flyers ethu, silama-placards, njalo silama-banner. I-message yethu yiyo ekade siyinikeza namhlanje ku-media. Kade sile press conference namhlanje ngo-10 e-media center. I-message yethu inje sithi thina hayi i-council yeHarare ingagijimi isiya phambili ukuze ikhulume lokwama-prepaid water meters. Amanzi khona engekho njengangapha esidungiza sithola amanzi once a week kumbe once in a fortnight. So thina sithi hayi asifuze thina sigijime ukukhuluma lokwama-prepaid water meters amanzi engekho. Okwesibili ukuthi amanzi lawa iquality yawo ayisiyo yona leyo esikhangelela ukuze ibe iyiyo. Amanzi afuze abe ngamanzi akwaniseka ukunathwa, akwaniseka ukuphekeza lokuyenza ezinye eminye imisebenzi yasendlini. Okwesithathu thina sithi hayi iCouncil yeHarare lamanye ama-towns lawa kabalungise indaba ye-billing noma kathe sibone ukuthi i-billing system ekhona ayimanga kakuhle.
Yiziphi inhlanganiso ebelimanyene lazo njalo liyakhulumisana yini le dolobho lakoBulawayo lalo sabona lilohlelo olufanayo?
Inhlanganiso ekade silazo namhlanje yi-Harare Metropolitan Resident Forum, ZCTU, njalo sile ZIMCOD, njalo kade sile National Youth Organizations ethiwa yinayo. Le Community Water Alliance, ye, siyakhulumisana le nhlanganiso ezakoBulawayo noma thina njengabameleli bezihlanganiso. abahlali eZimbabwe lapha silenhlanganiso ethiwa yiZimbabwe United Residents Association Zura. Sasilomhlangano ivike phelileyo leyo savumelana ukuthi hayi abantu kabafuni indaba leyo yama prepaid water meters elizweni lonke. So kobulawayo bayenza i-action yabo umnyaka ophelileyo ngangikhona mina ngahamba khona ngale sasesiwelelana ukuthi hayi lase Harare ngapha kungcono kuthengiselwe nje futhi ngapha ukuze uhulumende noma ngakukhula amahhofisi amakhulu kahulumende abekwazi ukuthi hayi uZulu uyala indaba leyi yama-prepaid water meters.
Lo mnumzana Mavela Sikhumalo isiphathamandla somanyano weHarare Metropolitan Residents Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Iningi lamukele ngenjabulo okwesulwa kwesinqumo ebesivimba ukuthengwa komumbu ngaphandle kwelizwe okulinyathelo elizaphathisa kakhulu ngoba impupho ibisiqalisa ukusilela ezitolo. UNothando Sibanda usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ukwesulwa kwesinqumo lesi kulandela ukusilela komumbu ilizwe elikhangelelwe ukubhekana lakho ngemva kokuthi isivuno ebesikhangelelwe singasabanga khona. Nyakenye uhulumende wethula isinqumo sokuthi akekho ovunyelwa ukuthenga umumbu phandle kwelizwe ngemva kokuthi kube lesivuno esihle nyakenye. Imbiko evela kugatsha lwezokulima ithi okwakhathesi inkulungwane yamakhulu amathathu zamahektha i-300,000 hectares omumbu obulinyiwe usutshabalele ngenxa yokutshisa. Inhlanganiso yabagaya impuphu i-Grain Millers Association ithi iziqalile ukukhulumisana labenza umsebenzi ofanayo eZambia ukuthi bathole umumbu kulelo lizwe amathani amakhulu ayizithupha enkulungwane i-600,000. Umongameli wenhlanganiso le, uMnumzana Thafazwa Msarara, uthi ukwesulwa kokwenqatshelwa ukuthenga umumbu kwamukelekile ngoba kungenziwanga njalo ilizwe lingasilela impuphu ngokuya komnyaka. Uthi balethemba ukuthi ilizwe lingathola amathani la omumbu eZambia, impuphu izaba khona kuze kuyefika inyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ozayo. Isakhamuzi uNkosikazi Precious Ngwenya uthi kuhle ngoba uhulumende usephange wakubona ukuthi kuyadingeka ukuthi kuqaliswe ukuthenga umumbu kwamanye amazwe, hathi ukuthi amelele ukuthi impuphu ize iphele ezitolo. Uthi lanxanje kuqakathekile ukuthi abalimi bavikelwe ukuze bangancintisani nomumbu lokunye okulinywa kwamanye amazwe. Ilizwe alikenelisi ukuzilimela okwanela wonke umuntu okwenza kuqakatheke ukuthi kube lamacebo okudinga umumbu emazweni alima kuhle.
Kuzindaba ezimnandi ukuthi uhulumende usephakamisile iban yoku-importwa komumbu uvelela kwamanye amazwe. Kuyabongeka kakhulu ngoba ukuswelakala kwesitshwala elizweni kungaba yinto enzima kakhulu.
UNkosikazi Ngwenya uthi kuqakathekile ukuthi lapho kukhangelwa ukuthengwa umumbu phandle kwelizwe, lokhu kungaguquli intengo yempuphu ngesikhathi iningi labantu livele liswela imali yokuziphilisa. Okwakhathesi, amakilogram amahlanu empuphu abiza amadola phose amathathu, i-$2.99, kusiya kumadola phose amane, i-$3.99.
Njalo sibuye sithembe futhi ukuthi nxa umumbu lo usulethi usubuyile njengoba sizwa ukuthiwa kulomunye ozabuya uvelela ngaselizweni laseZambia, futhi nxa usubuyile intengo yakhona ayisoze ibe ngezakhama abantu ukuthi baswele imali ukuthi kube nzima ukuthi abantu bathenge impuphu zokudla ezindlini ngoba isitshwala siyimpilo.
UNkosazana Debra Mabuza oyisakhamuzi njalo uthi lanxa kukuhle ukuthi ilizwe lizathola umumbu phandle kwemingcele, kulihlazo ukuthi selikhangela eZambia ngenxa yokungaphathi kuhle uhlangothi lwezokulima kuleli. Uthi imithetho lezinqumo ezingalunganga yizo ezaphazamisa ezokulima, okokuthi lanxa sesingakhala ngokusilela kwezulu, ilizwe selilandela abalimi abangamakhiwa abathathelwa umhlabathi kuleli okuyibo asebelima eZambia.
Inkinga ekhona vele ukuthi kwangena abantu engathi balobuhwaba ngoba ungakhangela ama-policies amaningi they are populist, yilawa nacatshangwa abantu behlezi bebalutshwane kodwa becabangela umphakathi omningi bengazange bababuza ukuthi lina lokhu likubona njani, babusa bebodwa khonale esigodlweni bengazange bacabanga ukuthi ama effects ama decisions abawenzayo.
Elakuleli aliqali lonyaka ukuthenga umumbu eZambia ngemva kokusilela. Kulandela ukulinywa kuka 2013 kusiya ku 2014, ilizwe lathenga amathani ikhulu lengxenye lenkulungwane i 150,000 eZambia njalo. Elakuleli lidinga umumbu ongamathani izigidi ezimbili i 2 million ngamnyaka munye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokubhadala intengo yamanzi engakasetshenziswa olama prepaid meters. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umncedisi kamtshayeli wendizamtshina yeGerman Wings owazivalelayo wawisa indizamtshina ngabomo ubikwa wafihlela umqhatshi wakhe ukuthi kaphilanga kuhle. Isizalwane zakwele Nigeria kusasa ziya kukhetho lokudinga umongameli. Ingcwethi kwezombusazo zithi lolu khetho lukhangelelwe ukuba phakathi kukamongameli Goodluck Jonathan Lomnumzana Muhammad Buhari lanxa kulabanye abedlula ithumi lambili abancintisayo. Kulokwesabela ukuthi ozangqotshwa phakathi kwababili laba uzakhuthaza uDlakela. Indizamtshina zebutho zibikwa zibonakale zihlasela kanzima indawo eziphansi kwabahlamuki abalwisana lohulumende weleYemen ngelanga lesibili yemizamo yebutho lomanyano wamazwe wemhlubulweni wama-Arabs uqinisa impi lalaba abahlamuki. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya eSouth Africa uMnumzana Melusi Gigaba usethembise izizalwane zeZimbabwe ezingakatholi impendulo kusicelo sama-permits okuhlala lokusebenza kulelo lizwe ukuthi zivunyelwe ukuya eZimbabwe lokuphenduka zingelankinga kuphela nxa zilobufakazi bama-receipt obuveza ukuthi ngempela amaphepha azo asahlolisiswa nguhulumende. UMnumzana Gigaba uveze lokho emhlanganweni awenzele inhlanganiso ezimela isizalwane seZimbabwe eSouth Africa kuliviki. Ukuze sizwe okuningi sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeCommunity of Zimbabweans in South Africa uMnumzana Gift Iglan.
Impumelelo yomhlangano yaye ikahle kakhulu, yayenza ukuthi ezinye izinto izinkinga zibe lula. Ikakhulu abantu ayekade befuna ukuhamba ekhaya, ama-permits lawana besexpire, so ngale ku-system yabe sitshengisa i-overstay. So kwasekuvunyelwana ukuthi hayi bangahamba kodwa besebenzisa ama-receipts when bengabe siyosubmitha ama-documents ba-obtain ama-receipts. So ama-receipts wona lawo abawanikwa ile VFS yiwo abathwalayo bekuhambe e-border bemnikeze u-immigration officer i-passport ne-receipt. U-immigration officer on seeing the receipt uya-overrider i-overstay. Umuntu edlule kahle ehambe ekhaya ephinde ephenduke as long ephethe i-receipt yona leyo.
Ukuyini ongakukhuthaza abahambayo ukuthi bakwenze nxa befika e-border lama-receipts ona lawo?
Hayi, engakukhuthaza ukuthi nxa behamba e-border bengakhohlwa i-receipt, i-passport ne-receipt kumele kube ndawonye. Nxa befika ku-immigration officer bahle bemnike kubambene i-receipt ne-passport ebone ukuthi kune-receipt, yikho ukuthi kube lula kubo. Otherwise akula ma complications e-border. As njengomungameli we-program lay ngayocapha ngale ngizama ukuthi mbone ukuthi kuhamba njani, ngayingenja nama-immigration officers, ayikulula vele, akunamibuzo, akunani as long i-receipt ikhona. But nxa ungena receipt it would be unfortunate, baya kupenalize sebekusende ekhaya.
Lo ngumnumzana Gift Iglan isiphathamandla senhlanganiso yeCommunity of Zimbabweans in South Africa.
Ithi waza Friday, my darling. Waza Friday, umsebenzi ubokile. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, ilamba lingomile wena.
Ngulimpela viki kuhlelo Woza Friday silethulela iqembu lomculo wezokholo ele JBCC Salem Mission Choir lona elikhangelelwe ukuphakula idlalade lalo elakuqala elithiwa ngimfumene umsindisi edolobheni lakobulawayo kusasa ntambama. Intathe izindaba yethu Joseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lapho senihamba kona.
Lapho senihamba
Iqembu leJerusalem Bethsaida Christian Church Salem Choir liqalwe ngumama Othilia Dube ngomnyaka ka-2010 lilamalunga amane kodwa namhla selikhule laba lamalunga alishumi lesikhombisa. Leli qembu licula umculo obizwa ngokuthi iZion Classic njalo nyakenye licindezele idlaladela lo lakuqala elibizwa ngokuthi ngimfumene umsindisi besebenza ndawonye loJoe Maseko eHouse of Rising Sound.
Siqale mhla ka-21 February 2010. Injongo yami ukungenisa abantwana endleleni zikaNkulunkulu but sihamba through ngokuhlabelela. Sangena kuma competitions athiza nje ama conferences. Saba lokuyini okuthize. Lokuhamba kunjalo baqinisa labantwana ukuthi bebekwazi ukuba nesibindi sokuma evangelini likaNkulunkulu. Kupho lamlaleli kukhona.
Kusasa ntambama leliqembu lizaphawula emphakathini idlaladelalo leli lengoma ezilishumi lambili endaweni ye-amphitheatre esedolobheni lakobulawayo. Njalo abanye abahlabeleli abakhangelelwe ukuphatheka kulolu hlelo oluzathatha ubusuku bonke ngabagoqela abaculi abadabuka elizweni le-South Africa uThulani Manana ocula leqembu elithiwa nabanikazi bomkhalanga kanye leqembu lendumiso yamaKristu. Abaculi baseZimbabwe abazabambisana leqembu leJBCC Salem Choir kusasa ngabagoqela uDumisani Nyongola, imbongi kaZulu uDumisani Mhlanga kanye lempumelelo Shining Stars okuliqembu eliholwa ngu-Oscar Siziba okunguye uproducer weSalem Choir.
Ya, yeah, injongo yami ukuthi siphakamise umculo engathi wamaphimbo amnandi, iZion Classic. Ukuthi amaZion sikhale nje abantu ade bengani baphansi babangabathathi abantu ababathathi nje abantu umculo lonophezulu. So mina ngithethe ngathi no, umculo omaZion umculo wesicathamiya should work together is one, then siphakamise ivocal music.
Nandi ke iqembu leJBCC Salem Choir liphuma enkundleni ngengoma okubizwa ngayo idlalede labo ethiwa ngimfumene umsindisi.
Ngimfumene
Ministry 7 ngobulawayo uJoseph Njanje.
Oh, no.
Qembu lomculo wezokholo ele JBCC Salem Choir lisithi ngimfumene umsindisi ngesilichiye kancane ezandleni zabafana bakagodlwayo bencoma umqabuko.
Joshua Nkomo, Kabuko, Kanyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Tulabechugi, Pakeza Ngochako, Abaye Bekeza Ngamanzi, Unze Nsundi Abensundu, Kaliwe Sisi Basase Rhodesia, Unze Amandebele, Eya Kupaba Mhlophe Sizibeni, Zaphulukute Linkabe Zasidunga, Bhulukwe Lendoda Eyodwa, Elikhoka Lijumi Lamadoda, Ijube Limhlophe, Elakhisi Dleke, Kwahlala Imkhumbazana, Wena wempumkoti, wangawuhlala owavula impundla, wasinela izixhawu, wacisha umlilo wasentumbane, ehlahleni manzi, abanye bewubhula ngelomileyo, unawe nawuya, namhlazana kungayisuye, ukunyuka bemphethe obulawayo, phambili ngaphansi laphezulu, kanti usenduze wonkonjane, wayezizweni, umahamba yedwa, ethembi intonga yakhe, abanye behamba namabutho, beqahle ngenganunu. Victoria Falls, of General Peter Walls, what to Yinkunzi Mkabu, a Ukraine Yinkunzi, a Hamisana Lawe, a Africa, Kulika Lamaka Yongolum, Ela Kotama, in Helanga Vimtane, Kontom, Oalolo, a Christian Chile, in Kama, Ela Purazana, Atasamu Kazama Puna, Shulera, in Babasana Kazamakun, in Simpete Zine, Isafu Zane. Salibele, Umon, you was in Tandane, Umel Solum Leo, Oma Kitim Yami, says Amuvales of Como, Oma Chiusi Tamasile, Salukunama Tilasam, Ezizweni.
Sibonge abafana bakagodlwayo, olendlebe zokuzwa, uzizwele. Ukugqiba uhlelo, ngesikhangele bezikhokhela. Intatheli izindaba lamhlanje zivimbe iziphatha amandla ze-Econet le-Stewart Bank ukwenza umhlangano obujonge ukuchasisa ukungenelwa kwenhlanganiso yezindaba e-The Source izolo e-Harare. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi zizaqhubeka zitshengisela zivimbela i-Council ye-Harare ukuthi isungile uhlelo olokubhadalelwa amanzi engasetshenziswa olwama-prepaid meters oluphikiswa njalo yizakhamizi zedolobheni lakoBulawayo. Ele South Africa lithembisa izizalwane zeZimbabwe ezingakatholi impendulo kusicelo sama permits ukuthi zivunyelwe ukuya eZimbabwe lokuphenduka zingelankinga. Hayi silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.